Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Hola mugela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 21 kuLwezi 2020 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu kabalaleli abavumi ukuthi kulomkhuhlane kuthiwa yicoronavirus. Yikho bahamba nje besenza intando yabo begqoka amamask ngentanyeni.
Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lane ababanjwe iCOVID-19 kuleli izolo okukhweze inani lasebehlaselwe ngumkhuhlane lo laya ku-9,120.
Ufalo ukuthi uyazinika yena amalayisensi ngoba abantu laba abanikileyo abasoze bebe ngabantu abakhanya bengani bayamphikisa uhulumende.
Lanxa uhulumende esithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi emisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo, abanye bathi akunjalo ngoba abaphiwe amalayisensi lawa ngabalobudlelwano leZANU-PF. Uhulumende usungula uhlelo lokuphathisa izakhamizi ezifuye inkomo eGwanda ngemithi yokubulala imikhaza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lane 74 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo. Phakathi kwabantu laba abangamachumi phose amahlanu 48 ngabakubulawayo. Abangamachumi amabili lanye ngabe Matabeleland North. Isigaba seMashonaland East leseMashonaland West zona zilomuntu oyedwa ngendawo kuthi iMaswingo yona ilabantu abathathu. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabangamachumi amathathu lanye njalo abafunyanwe sebepholile. Inani lasebehlaselwe ngomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli selifike ku-9,120 kuthi asebephephile bona sebengu-8,229. Asebebhubhile bangamakhulu edlula amabili 265 kuthi abalokhu begula bangamakhulu edlula ayisithupha 626. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo kulezi nsuku ngenani lababulawa yilo mkhuhlane kanye labafunyanwa belawo. Kusukela mhlaka 1 kulinyanga sokubhubhe abalitshumi lasithupha kuleli dolobho njalo kwafunyanwa abangamakhulu phose amathathu 281 belawo lomkhuhlane. IMatabeleland North leMatabeleland South lazo ziyalandela. Umgcini sihlalo wezempilakahle kukhansile yakobulawayo ukhansila Sinikiwe Mutanda utshelele umsakazo izolo ukuthi okwenza umkhuhlane we-coronavirus uhlasele ngamandla kuleli dolobho ikuthi abantu abaningi abagqoki amamaski kanti njalo abanye bajonela emabhawa lasemashabhini lapho abaminyana khona. Lanxa uhulumende esithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi okusungula imisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukuthukulula amagagasi lokugxilisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe abanye bathi kababoni amankampani la evika indaba ezicothoza uhulumende ngoba wonke alobudlelwano lebandla lesano PF. Amankampani la abalisa irusunongoko media iyona ebikwa ingebutho iAcacia media elunga lezanu PF uSharon Mugabe. Ichannel Zimbabwe eka Happyson Muchechetere yena owake wasebenzela umsakazo weZBC. Ifeto Communication ebikwalayo ilobudlelwano lebutho lanxanje abanikazi bayo bekulandula lokhu kanye leJester Media ephephandaba leDaily News. Ilanxa iphephandaba leli lisithi lizimele kulesicukuthwana seZANU PF esibikwa silesabelo kulo. Amankampani ancitshwe amalayisensi agoqela ekamnumzana Trevor Ncube e-Alpha Media Holdings yona edinda amaphepha azimeleyo abalisa eleNewsday, eleStandard kanye leIndependent. Inkampani yelunga leZANU PF umnumzana Supermandi Wanzira i-ABC Communications layo incitshiwe. Sixoxele ngcwethi kwezokusakaza umnumzana Zenzele Ndebele.
Isikhathi esiningi eZimbabwe ungabona uhulumende esithi senze ulutho, kumele udingisise ukuthi kambe ulutho lolwalwenzileyo unceda uZulu kumbe uyazivikela yena. So singakhangela into yamalayisensi leyi, ye banikiwe abantu amalayisensi amankampani ayi-6 kodwa ungadingisisa uzathola ukuthi amankampani lawa alakho lokwenza lo hulumende. Ngabantu abangabangane bakahulumende, ngabantu abasebenzela uhulumende, ngabantu abake basebenzela uhulumende. Sesike sezwa-ke lapho kuthiwa amanyama emsakazo leyi abanikazi bakhona sibili aboqobo ngamasotsha, bakhona abantu ababesebenzela iZBC asebetholile amalayisensi lawa. So kuyadanisa ukuthi khona ngesikhathi uhulumende sithi uyanika abantu amalayisensi, ufana lokuthi uyazinika yena amalayisensi ngoba abantu laba abanikileyo abasoze bebe ngabantu abakhanya bengani bayamphikisa uhulumende. Kodwa okunye futhi ungakhangela ukuthi kulabantu abanjabo Trevor uSupermandi Wanzira akade bekhangelelwe ukuthi bangathola amalayisensi la kodwa abawatholanga, okutshengisela ukuthi babonakala njengabantu abangamsupportiyo uhulumende ngokupheleleyo.
Uhulumende uthi inyathelo leli liveza sobala ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo esingathi idemokhrasi kanye lokuthukulula amagagasi. Uthini ngalokho?
IZimbabwe sileminyaka phose ama 40 years yathola uzibuse ilokho ile license eyi-1 ilo msakazi oyi-1 owe-television iZBC. So ukuthi kona ngo-2020 sikhanya sesiloku sikhuluma ngamalayisensi into eyangisayo. So layo uhulumende kubonile ukuthi uSadak even umhlaba wonke iZimbabwe ngamanye amazwe akade sesalele engela misakazo. Kodwa-ke okudanisayo ukuthi kasanikanga imisakazo leyi ebantwini abazimeleyo, unike imisakazo ebantwini abalokwenza lohulumende, abalama-links lohulumende, okufana lokuthi unike iZBC amalayisensi ayi-6.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezokusakaza. Sixoxe njalo lelunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule yena othi abantu bahlezi bekhonona njalo nje lanxa uhulumende engaze enze okuhle.
Ungamangali lokho okukhulunywa ngabantu bethi hayi bayakhala bethi amakampani adlelana leZANU PF lani lani. Ngitsho le-America khona ngale abanye bathi i-CNN iyabe idlelana lema-Democrats. Langaphi ungahamba kwapha amazwe kuzazwa amaphephandaba ukuthi amaphephandaba akulama-independent papers. Akulama-independent papers kanti esinkomo ngokukhuluma kwabantu. Ngoba even la maphepha uyabona ama-independent papers la ayabe ekhuluma vele sekelana lama-opposition parties. Ubona ukuthi baqhuba i-agenda ye-opposition. Ukukhanye nje akusoze kuswelakale kukhuluma kunjalo nkomo. But sisele ukuthi umjongo ngakonoko hayi umsebenza okhamini nkomo okuyizinto akazenzakale khangela okwenzakalayo lese-America nkomo ububona ukuthi ukukhala kwabantu vela kuze kuphele abantu babekhala abanye befuna ukuthi ngalokho bona abantu abanjalo bengcebe abangaphumelelanga amakhampani abo angatholanga ama-layisensi yibo abakhalayo abakhuluma kubi kodwa-ke into enhle ukuthi ama-companies la ama-companies ezimbabwe ama-zimbabweans amele aqhuba umsebenzi nalowo siyababongela ngakhonoko akuhambe kuhambe kodwa abantu bonke basuzesuthiseke njengakhonoko
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF. Umnumzana Donald Trump Jr. oyindodana kamongameli weMelika usehlaselwe ngomkhuhlane weCOVID-19 laye njengoyise. Kodwa uTrump Jr. uthi usesimeni esihle. Amazwi yakhe agcizelelwe nguyise umongameli Trump namuhla yena owake wahlaselwa laye ngumkhuhlane lo kumaviki ambalwa edluleyo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlelwa mshweshwe, lamlela nampawa sobembula.
Kwenze emaphandleni lamhlanje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati usekhuthaze izakhamizi ukuthi ziqakathekise ukudibhisa inkomo ukuze zilondolozeke. UMohati wethule amazwi la izolo ekusungulweni kohlelo lokulwisana lemikhaza olwe-National Tigris esigabeni seBhengo eGwanda South. Kubika u-Albert Ncube.
UMohati uthe eminye imikhuhlane enkomo efana le-January disease yabuya elizweni ngesikhathi abamhlophe bethenga inkomo kwamanye amazwe beziletha kuleli, kungakho urhulumente sebone kufanele ukuthi alwisane lokufa kwazo elizweni lonke jikelele.
It is unfortunate that our former colonizers imported cattle from Kenya and Tanzania in the year 1901.
Kulusizi ukuthi abamhlophe bezama ukwengeza inani lenkomo kuleli, bangenisa inkomo ze-Kenya le-Tanzania ngomnyaka ka-1901 bengazi ukuthi sebetheze olulenkume ngoba zabuya lo mkhuhlane we-January disease.
Uthi urhulumente uzakhipha imali engange-500 million ezathenga imithi okubulala imikhaza efana le-Tigris ukuze uzule engalahlekelwa yinotho yakhe.
Alisoze likhiphe loba isenti nje, lolu luhlelo lukamongameli lokusiza abalimi.
Izakhamizi zeGwanda South ziveze ukujabula ngalolu hlelo zisithi kuzalondoloza inkomo zabo. Kuthi umnumzana Makhosini Ndlovu izakhamuzi sefumukwe.
Inkomo zethu seziyakwaloncedo ngoba thina de sesihlulwa zinkomo sesifa ngemkhuhlane.
Unkosikazi Viola Ndlovu izakhamuzi seBhengo uthi uthemba ukuthi lolu hlelo alisoze lwaba yize njengezinye iy'nhlelo zikarhulumente.
Siyakubongela kangathi ngakho uyabuya kuphumelele kube yinto ephumelelayo. Hayi, inkomo ziqakathekile sini ngoba yikho esiphila ngakho thina.
Ngaphandle kwedubo lwemkhaza, umlisa umnumzana Nagalo Makhurane owayemadulungundu uthi izakhamizi emangweni wenduna umathe zibhekane lo dubo lwamadlelo kanye lamanzi.
Emar-ariyeni khonapha komathe uchief employer khona letha mawulawula lawona amanzi ukuthi iyonatha. Lokhu kwaba le-disaster yamadami naleyana kukathena.
Olunye udubo oluhlangana lezakhamizi kulumango yokutshontshwa kwezifuyo ngamasela uje umnumzana Mahlambezi Ncube.
Abathathi nje beza kutho vele sithi yakhuluma ngempahla zethu babe lathi esitilinini ngokuthi bona basebeyithenga ukuthi bethenga ngamaloya.
Umnumzana Khilon Ndlovu oyisakhamuzi seBhengo uthi bathembele kulezi nkomo ukuziphilisa le muli zabo.
I'm 67 years so ansasesumntu engathenga ukuthi ngaqhaza lawo nje kuzongiqhaza. Sengiyimfile mphile enkomeni so yimbhingi yami.
Induna zezansi emandebeleni zinikezwe inkunzi ukuze ziyethuthukisa ukuhanda kwenkomo ezigabeni zabo. Inethelo elamukelwe induna uMarubi weSilonga.
Ngiyabonga lo msebenzi othe wayenzakala lapha owanamhlanje ukuthi isize ezinkomeni kanye le nkunzi ethe sazithola phakathi nakwale indawo.
Umphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Engshas Masuka uthi ugatla lwakhe luzathuthukisa ezomnotho kuleli ngokuba nokuthi uzule emaphandleni ulima izilimo ezihambelana lomumo omkhathi kuleyo ndawo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseBhengwe Manama ngu-Abert Ncube.
Siyabonga Alberta. Siye uhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lomnkosazana Sthemba Kuyenyoni. Isiphathamandla sebandla lemthwakazi Republic Party. Sicubungula inhlelo ezijeneyo zaleli bandla ngemva kokuthi bayiqondisa indlela igama elithi Magwegwe elalilotshwe ngayo esitishini samapholisa kuleyo ndawo.
Siyabona ukuthi langempela sitshintshiwe kwabhalwa kuhle leli bala kunenge selakufezayo.
Uyaphumelela and usazophumelela. Kathesi kuze kube bhakanto enyama endlovu. Ngivile khona mzelo khale ebhakanto enyama endlovu. Nokugale inyama yithovu. Abasivumele singene emahofisini ethu. Sizisebenzele emahofisini ethu.
Nxa ukhuluma ngokungena lapha emahofisini ungathi ludubo olumemethekileyo yini?
Leli kundebele ngabafazi ngoba bengashiwo amandebele. Mina nginje ngikhuluma isindebele. Kodwa ngiyeke ngihambe ngiyenge. Ofisini esebhinga akusebenzi umuntu ofisini yeplant usebenze umuntu olikhalanga eofisini ebhayibhulisebenze umuntu olivenda noma ungumfuthu njalo njalo.
Abesifazana bemandebeleni bengabe bephethwe okwehlukileyo yini kulabesifazana bakwezinye izigaba zelizwe? Amathuba afanana yini kusukisela kumantombazana amancinyane?
Amathuba vele awafanani. Kathesi sibonilela kwakuthi abasponsiwe nokuthi abasponswa yini ukuthi beyefundela imisebenzi ethile. Thina simayele ngoba sibone umuntu olezindlela esishona kuthiwa umela imathi sawu. Sabona umuntu olezindlela esishona kuthiwa umela imathi lodi. Kodwa akukhona amantombazana esindebeleni okumele ukuthi ngabe yibo abangenileyo kulezo sikhundla. Umkhulule ndlela osiphetheyo ngendlela obandlulula ngakhona thina sithe sithenjini laye singabe ndlenkulu evele iphatha ngesandla sokunqele saba abangwane esishoneni ngabe ndlula encane abawumele kuyenje izantshefu ezasetshenzwa umfazi omdala.
Abanye bathi ibandla lakho lilenkethabetshabi. Ungathini ngabo? Liyathola yini uxhaso ebantwini abavela ezigabeni zemathebeleland? Kumbe babuya kuphela nxa sokulenkinga?
Xhaso siyalithola ebantwini bakithi. Kodwa abantu bakithi ngendlela ukuthi vele lokho bafaka uvalo ngegugrawundi. Abantu bakithi abasakwanisi ukuthi bephumele egcinjeni bethi sapho. Nokuthi abanye abakithi esindebeleni abadlayo kuzani PF abaphethe ikheva yiko abahamba bethi ya ningavele nilalele izinto lezi kuyavuka futhi khonishana. Thina inyoka eyiye enkulu esesilayo ngabantu bakithi abadlayo kuzani PF abayiko abapha izibindi amashona ukana esidengele kuhlale emakhaya.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Sthemba Kuyenyoni, isiphathamandla senhlanganiso yemthwakazi Republic Party. Obekhuluma imbono yebandla lakhe hatshi e-Studio 7. Sixoxe naye esetsholotsho. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSthandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyabonga esithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Ngali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gange. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lodokotela Solwayo Ngwenya, ingcwethi kwezempila kahle. Sixoxa ngodaba lwegciwane eselikhathazile le coronavirus. Uqala ngiyakwamukela kuhlelo dokotela.
Yebo baba, ninjani namahlabezulu?
Ungasitshela ukuthi uyavumelana lembono yamapolisa na ethi yona kukhanya abaningi abasalandeli imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus bengagqoka ama-mask besondelelana lokunye okunjalo. Sokubhakile yini lokho?
Mina ngiyavumelana la amapolisa sibili, abantu kabalaleli njalo bakhanya kaba abavumi ukuthi kulo mkhuhlane okuthiwa yi-coronavirus. Yikho bahamba nje besenza intando yabo begqoka amamaski le ngentanyeni, abavala amakhala, uyathola bekhuluma bebabili kumbe bathengiselana izinto bevula amakhala bekhuluma khonabo bephefumulelana eduze. Yikho amapolisa akhuluma iqiniso sibili, lokhu kuyingozi embi.
Sike sabona ukukhuthaza uZulu enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi alimuke ukubana igciwane leli ele-coronavirus lokhu lisamemetheka likhona elizweni. Ungasitshela ukuthi kulo mehluko yini kathe singawuqathanisa lamaviki amalutshwana adluleyo?
Kathe sikulo mehluko omkhulu kakhulu ngoba kuqala ngoMatshi abantu babethi bengayithola i-virus le njalo inani labo lalisiba ngaphansi bengaguli. Kodwa kwakathesi inani liqansa suku zonke njalo kukhanya abantu bayagula bekhwehlela sibili kwamagama abaningi betshona.
Siyabona ukubana inani labantu abathola igcikwane le-coronavirus esigabeni seMathebhelelendi kakhulu lakoBulawayo likhanya lisiya liqansa kulezinye izindawo zelizwe. Kungakubangelwa yini lokho?
Inani labantu liyaqansa lapha koBulawayo njengoba uyabona ukuthi eSouth Africa umkhuhlane lo ubambile kakhulu uvimbile. Yikho abantu bakithi bayabuya lapha bevele eSouth Africa. Ngiyabona njalo kwavunyelwa ukuthi abantu babisizidumbu ngapha zibuye bezolahlela ngapha. Ngibona kungabe kuyikho lokho okwenza ukuthi inani labantu liqansa kakhulu lapha kithi eMathebhelelendi. Hayi kodwa ngibona kuzaqansa kuhambe indawo zonke eZimbabwe kusuka lapha, isithi sodwa esizabanjwa umkhuhlane.
Kambe kungaba kuliqiniso na ukuthi sokulomunye umkhakha we-coronavirus abakubiza ngokuthi yi-strain ngesilungu esikhona emhlabeni jikelele okuthiwa khona i-corona yakhona ingaba ingani ilolaka kulayona le kade khona?
Ukukhanya kunjalo i-coronavirus le ukukhanya sitshintshile, ayisabuyi ngendlela leyana esiyaziyo. Ngibona umzimba wayo sutshintshile, kukhanya ngokuthi lokhu kubonakala abantu ngokugula abakwenzayo ukuthi hhayi iyahlasela sibili. Kuliqiniso njalo kwamanye amazwe khona le phethe hhayi kuyafiwa sibili i-coronavirus le iyabamba. Kukhanya abantu kumele bananzelele ngoba nxa ibamba kanje abantu bayabeshona amalanga amabigula amalanga amabili amathathu shona.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Elivalisa balaleli, ngicela ukuthi lilalele into ezikhulunywayo ngoba ingozi isisanda kakhulu, abaningi bazashona nxa bengalaleli.
Lo ke bekungudokotela Solwayo Ngwenya, ingcwethi kwezempilakahle, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gange, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Sizigqibeke ezosuku ngodaba lokuzilibazisa olweqembu leyamathonga amahle lona eselethu leyidlalade elitsha elilesihloko esithi ukwenda kwendoda. umkhokheli waleli qembu umcebisi Mlilo.
Ngobuzalwa ngisekhezi emaphaneni esigabeni sabo Bhewula ekhola engizalwa khona. Sengilamadlalati awu-4 ngisebenzisana nabafowethu abafana no Emmanuel Uma Mlilo kanye no Bright Mlilo. ICD lokuqala silikhuphe 2016 kuyikuthi thina kwi-industry singene 2014.
Idlalate leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi ulikholwa elinjani, idlozi lami kanye lethi silahlekelwe. Bangathanda ukuthenga idlalade Mlilo bangalithola njani?
Ngiyakwazi ukungithinta kule nombolo ethi 083-891-0413.
Lezo nombolo balaleli ngeza kwele South Africa. Yiwaphi amazwi ongathanda ukuwashiyela abalandeli?
Besicela ukuthi lisixhase kakhulu ngokuthenga ama-original CDs. Singayi ngale kulaba abathengisa ngama-R10. Ngoba mina labana abathengisa ngama-R10 kwilami isayidi ngabazizamelayo nabo esayidini labo. Kodwa mina ma ngithola wena mthandi womculo usuthenge yona iPhone Kong, ngisula wena kakhulu. Jabulani bantu bakithi, nanku kokudla izinamnede.
Amathonga amahle ukuziphetha ezosuku, sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lane 74 ababanjwe i-COVID-19 kuleli izolo, okukhweze inani lasebehlaselwe ngomkhuhlane lo laya ku-9120. lanxa uhulumende sithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi emisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo. Abanye bathi akunjalo ngoba abaphiwe amalayisensi lawa ngabalobudlelwano leZANU-PF. Uhulumende usesungule uhlelo lokuphathisa izakhamizi ezifuye inkomo eGwanda ngemithi yokubulala imikhasa. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo, nguNtungamile Nkomo.